sizile lapha kule kule umfundi lo obasandrande kumhlabeni udumileyo ozale ngale project round ube umcimbi futhi lokulodumo ngesikhathi bewakhona. Kodwa ke bathi abantu bekhona ngale sebesuka lapho sokuthi kukhithize imali kwakhanya ngathi kulokukhonona. Abantu bayakhonona ukuthi khanya ngathi sesiba labantu siyashela umthuli laba abona abantu abazwayo kupolitics abakhupha imali eziningi. So abantu bagcina bezitshela ukuthi kambeleke kungumcimbi oqondileyo kumbe kungumcimbi wokuthi i-political party iZANU-PF yezokhweza ilizwe igama layo. So abantu bayakhonona khona abantu abanye sibili hhayi babekhonona. Yikohlala nje sithi ukuthi kwesinye isikhathi kuba kuhle ukuthi nasezindele ezikakhulezamatis ezama-sports. Kuthi la abantu abazwayo kakhulu amapholiseni amakhulu angathi asondele eceleni ngoba angakhanya seveze kakhulu ikhanda. Abantu bagcina sebesola bengasakwazi kambe lokhu yikho kumbe ayisikho. So ke sikhuluma kanti bakhona abantu abakhonona abathi hhayi umcinziwana wabona ngathi zeleni kungowezanu PF kodwa ubuye ndicathule ngendlela yokuthi kuzolonke i-album.
Kodwa ke phela lapha Sibindi bayancedisa ngokutsho kwabo. Bancedisa ke abantu abangabomama abaculayo. Bancedise futhi lamadoda. So akuncedisi ngono.
Yes, ukuncedisa akulantwendi kodwa phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abahluphekileyo sibili abangelani. Silabantu ama-childhood families, silabantu lapha abagogekileyo abafuna uncedo. Silabo abantu abadala abangasenelisi abanye bona ushumela izindlu lapho ikhansi bathathela impahla. Abantu abathwele nzima abaphila impilo everyday. So sithi thina nxa khona ukusenzakala kona abantu abantu phela abakhanyele yibe sakikho ukuthi nxa usifika ukhanyisa ukuthutha ngisiyathiya emcimbini kuphela kodwa abaphasi ungabona. Yikho kusupha abantu ukuthi bancedise omama akulantwembi ukuthi bancedise ama-artist akulantwembi kodwa phela abathenga abaphansi laba abahluphe kakhulu ngoba abantu eZimbabwe ingezinzima